Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 11 wabasa 2022, Mpraxitus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
I-DVR phase 2 uqalisile namhlanje 11 uyozigcina namhlanje 30 kumabasa 20 ilama teams angu 12 enye lenye constituency le team yayo kube sokusithi ama teams ase district office nase provincial office angu 2
abe commission ekhangele ezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission basungule ihlandla lesibili lomkhankaso wabo ukubhalisela abantu ukuvota.
Umongameli ngoba nxa sikhuluma ngendaba lezi kumele sikhangele imbali, sikhangele ukwasukela ngapi. Kulezivumelwano ezenziwayo ngesikhathi iSoviet Union idilizwa, kube lezivumelwano ezenziwayo ngo-2015 okuthiwa ngama-Minsk Agreements, ayesitsho sobala ecacisa ukuthi iNATO ayisoze yathatha iUkraine yayenza ilunga layo. Ngoba iUkraine uzamele isebenze ibe ngumngcele oprotector ilizwe leRussia from imilitary advancement.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi umanyano weNATO obunjwa ngamazwe angamashumi amathathu yiwo kumele usolwe ngokuphazamisa eleRussia ukuze lilwise eleUkraine. Kulezi zalane zeZimbabwe ezithi sezifuna ukubuyela ekhaya landela ukubulawa komunye wabo emzini weDeep Snow. Izizalwane zile South Africa zisithi zidinga izigebengu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abekhomishini ekhangele ezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission basungule ihlandla lesibili lomkhankaso wabo ukubhalisela abantu ukuba bathole ilungelo lokuvota. Umkhankaso lo oqale namhlanje ka 11 Mabasa ugqitshwa ekupheleni kwayenale inyanga kaMabasa. Ngalokho inhlanganiso yezakhamizi eyobulawa yi-Residents Association ikhuthaza uZulu ukubana angadlalisi leli thuba lokubhalisela ngobuningi ukuze enelise ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umkhankaso lo uqala ngesikhathi uhlangothi oluka Registrar General luqhuba umkhankaso wokubhalisa abantu ingwalo zokuzalwa lezithupha kulabo abangelazo ukuze benelise ukubhalisela ukuvota. Umkhankaso oqhutshwa yikomishini ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission uqhutshwa elizweni lonke. Kobulawayo kulamaqembu alitshumi lambili i-12. Unkosikazi Sithembiso Khuphe, isikhulumeli sezek kobulawayo, uthi kwakuvele kuhleliwe ukuthi kuza kuba lo mkhankaso wesibili.
I-BVR phase 2 uqalisile namhlanje 11 uyozigcina namhlanje 30 kumabasa 20 ilama teams angu 12 enye lenye constituency le team yayo kube sokusithi ama teams ase district office nase provincial office angu 2. I-BVR phase 1 yenziwa ngo February. Kathesi ekuqaleni kuqaliswa uphase 1 kwakuvele kulungiselelo ukuthi kuza kuba lo phase 2. I-voter registration iyenziwa kuma-centers ena lawo angu 14 engiwakhulumileyo lapha kobulawayo. Kanti yenziwa vele ilizwe lonke, ama-provinces wonke ayenza aku-phase 2 kathesi.
UMnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo webulawayo Progressive Residents Association, ukhuthaza uZulu ukungadlalisi leli thuba lokuyabhalisela ukuvota.
Lesiyananzela ukuthi njalo iZEC isivulile futhi isigaba sesibili sokuthi abantu bathole ithuba elihle lokubana register, ukubana bangene kuvota stroll ukuthi babe lelungelo lawo lokuthi babe ingxenye yokwenza izinqumo ngevota. Ngokunjalo-ke iZEC isivulile, siyaqhubeka sikhumbuzana njengabantu, sinikana intshukutshi yokuthi asihambeni sonke singakatholi lawo mathuba okubana register ukuvota, ukubana sikwenze lokhu. Sinanzela futhi izek isifake la masentana la asilandile indawo zethu ngokuhlala kwethu kuzigaba zethu izabe ikhona nini ngokunjalo senze masinya ukuthambe siye register ukuvota ncenga futhi kakhulu zethuba ziyathathwa ngokufana nayo kulabantu abaningi abathi athi bengelazithuba abayenisile qiniso kubana sebethole amathuba kubana bethathe izithuba qhubeka futhi ungene usondela phana kuzekho ukubana uhle uthole amathuba kubana uregister qathe kule
umnumzana Thembelani Dube uthi amaqula awezekhi labakuregistrar general abathathisa izithupha kumele asebenze endawonye ukuze umuntu eqeda ukubhalisela izithupha ahle aye kuqula lokuyabhalisela ukuvota
ukusabalala kokubhaliswa kwezithupha kanye lokuthi abantu babhalise ukuvota babe ngama-registered voters kuyinto enhle kakhulu kuzakwenza ukuthi abantu abaningi thole izithupha njalo abantu abaningi benelise ukuthi babhalise ukuthi bavote kodwa sikukhuthazayo kakhulu siyinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ukuthi ngabe kuthiwa izingatsha zikahulumende ziyabambana ugatsha lwe-Home Affairs lubambane kakhulu logatsha lwezemfundo ukwenzela ukuthi abantwana abasafundayo ezikolo kube yibo abalandwayo besiyabhalisa ukuthi babe lezithupha njalo nxa kusenza kube le-synchronization of i-department ye-Home Affairs lezekhi ukwenzela ukuthi umuntu obhalisayo ethathe isithupha ahlabe ngumuntu futhi obhalisa ukuvota
unkosikazi Melissa Chuma uthi wehlulekile ukubhalisa ukuvota namhla ngoba isithupha sakhe sephepha sidabukile
Ngithe ngisiyabhalisa ukuvota namhla ababhalisayo bathi isithupha sami asikhanyi ngoba sesizimvuthu bathe ngiqale ngithathe esinye ngibe sengiphenduka ngizobhala sengiza ngqamekela lawo abathathisa izithupha nxa sebeseduze lami ngihle ngiyethatha esinye isithupha lami ngikhangelele ukuvota umnyaka ozayo
laloba uhlelo lolu luvulwe okwehlandla lesibili umsakazo lo unanzelele ukuthi inani labantu ababhalisayo lamhlanje beliphansi kakhulu kuthi ezinye indawo lapho abezeki abakade bethe bazabakhona bebelokhe bengakaqalisi abantu abavunyelwe ukubhalisela ukuvota ngabaphezu kweminyaka elithumi lasitshiyagalombili i-18 kufanele lo ozobhalisa abe elesithupha loba incwadi esebenzayo yokuhamba kwamanye amazwe okunye njalo okufunakayo yincwadi etshengisa ukuba uhlala ngaphi okungaba liphepha lamanzi likagetsi loba elocingo kulabo abahlala ezindlini beloja kufanele babe lencwadi evela kumnini indlu echaza ukuba ngempela uhlala kuleyo ndlu okunye okungasetshenziswa njalo okuchaza ukuba umuntu uhlala ngaphi incwadi ebhalwe ngumqhatshi loba ibhuku lesibhedlela elile nombolo yendlu ngimele istudio 7 kobulawayo ngingubathabile masuku
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi umanyano owenetho obunjwa ngamazwe amashumi amathathu 30 yiwo okumele usolwe umhlaba ngokuphazamisa ele Russia ukuze lilwise ele Ukraine. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Esipha umbono wakhe okwakuqala phezu kwalokho okwenzakala kwele Ukraine elihlaselwa ngele Russia. Umongameli Emerson Mnangagwa uthe umanyano wenato yiwo oqale ele Russia. Ngakho ke uyazwisiseka ukuba kungani lihlasela ele Ukraine. Lokhu kuza ngomva kokuba ele Zimbabwe libe ngelinye lwamazwe angamachuba amabili lani 24 avotele peace isinqumo senhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations sokuxotsha ele Russia ku-council ebona ngezelungelo loluntu e-UN Human Rights Council. Ele Melika labeka isinqumo sokusola kuvotwa ngobubi ukubulawa kwabantu lokuhlukunyezwa kwamalungelo oluntu kwele Ukraine. Amanye amazwe afika phose ikhulu 93 avumelana nalokho ukuthi amazwe afika amachumi amabili lani 24 avota ephisa ukuthi angamachumi phose ayisithupha 58 ala ukuvota. Ingcitshi kwezembusazwe umnumzana George Sithole o-University of Zimbabwe uvumelana nomnangagwa esithi ele Russia lenza lokhu ngoba iNATO ibeyifuna ukusebenzisa iUkraine ukuhlasela eliRussia.
Izizathu zokuthi iRussia ihlasele iUkraine zilesi sindo ngokukhuluma sikhangela imbali yomhlaba esingathi iWorld History kusukela kubhizika iSoviet Union ngo 1990 kumbe ngo 1991 kwaba lesivumelwano sokuthi amazwe eNATO agoqela iAmerica labo Britain awasoze athumbe kumbe asondele duzane nelawo amazwe asemngceleni weRussia. So ngokubona kwethu sibona iAmerica ilokhu isondela mbijana.
Lokhu kusekele ngumnumzana Mabutho Moyo oyebandla leZANPF na othi elemelika yilo eliphazamisa ukuthula kwele Russia.
Kulo mongameli ngoba nxa sikhuluma ngalendaba lezi kumele sikhangele imbali, sikhangele kwasukela ngapi. Kulezivumelwano ezenziwayo ngesikhathi iSoviet Union idilizwa, kube lezivumelwano ezenziwayo ngo-2015 okuthiwa ngama-Minsk Agreements, ayesitsho sobala ecacisa ukuthi iNATO ayisoze yathatha iUkraine yayenza ilunga layo, ngoba iUkraine kuzamele isebenze ibe ngumngcele oprotector ilizwe leRussia from i-military advancement pheceleze esingathi ukuqhelisa kwama-territories kwezindawo lapha iNATO eba lama-bases khona. Kodwa nxa sesithola iUkraine isisiba lobungane lobudlelwano leNATO, hayi Russia phela isala ingasela elinye icebo ngaphandle kokuthi izivikele.
Kodwa enye ingcitshi echubukileyo zombusazwe uMnumzana Pride Mkhono uthi umnanga akakhulumi iqiniso ezama nje ukuvikela umngane wakhe uPutin owephula amalungelo oluntu njengaye.
Amazwi kaPresident Mnangagwa okuthi impi phakathi kweUkraine leRussia yabangelwa ligatsha leNATO eleNorth Atlantic Treaty Organization lelo likhokhelwa iAmerica, ngamazwi esizwe ekhulunywa kakhulu ngoVladimir Putin lo ngumngane kaPresident Mnangagwa esenza kube lesizathu sokuthi ifake amasosha akhe eUkraine. Kodwa thina sikubona ukuthi uVladimir Putin ufuna ukuthatha ilizwe leUkraine ngodlwame elifake phansi kweRussia. Njalo singakhangela sibona ukuthi iZimbabwe ivotele ukuthi iRussia ingakhutshwa kwi-Human Rights Council e-United Nations. Kodwa singakhangela abantu abaningi balokho besifa eUkraine ngenxa yempi yonaleyo. Njalo uPresident Putin usebenzisa ama-weapons angavunyelwayo empini.
Umnangagwa walile ukusola eliRussia esithi okwenziwa nguPutin ukuvimba iNATO kwenza ukuba eliRussia libe kwesinye isibanga saphezulu emhlabeni jikelele. Umongameli uthe leZimbabwe kumele libone ukuba liyananzelela okwenzakalayo ukuze lingasaleli kuguqukeni okwenzakalayo ngobukhulu obulethwa ngeliRussia. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMlondolozi Ndlovu.
Kulezi zalwane zeZimbabwe ezithi sezifuna ukuphindela ekhaya kulandela ukubulawa komunye wabo emzini weDeep Slough, isizalwane zele South Africa zisithi zidinga izigebengu. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba.
Sebedlela evalweni abaningi abadabuka kwele Zimbabwe abahlala kwele South Africa bathi kungcono babuyele ekhaya bayivota ukwenzela ukuba kuguqulwe umnotho welizwe, kuvuselelwe imisebenzi. Omunye wabafisa ukubuyela ekhaya nguNkosazana Nqobile Nyathi, wazalelwa eTshabalala koBulawayo.
Amphathekanga kahle sibili ngento eyenzakeleyo. Ngicabanga ukuthi kumele abantu babuyele ekhaya ngoba ngobuningi sonke asisasebenzi la eSouth Africa. Ngobuningi imajority asisasebenzi, siphelelwe imisebenzi, sihleli nje doing nothing. So bengicabanga ukuthi abantu bazibuyelele ekhaya. If nakhona bekhona abangakhona ukusixhasa ukuthi sigibele besiprovide nge bus fare, abantu bagibele babuyele ekhaya, siyosihlalela ekhaya, silinde sifike siregister, silinde sivote for utshintsho, ngoba la asisekho safe eSouth Africa, asisekho safe neze. So kumele ulale nje ubhekile nje ukuthi hayi, anything can happen.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube ongumbalisi kwele South Africa.
Ngicabanga ukuthi okumele abantu bakwenze ngemva kokubulawa ngesihluku ka Elvis Nyathi yikuthi umuntu munye ngamunye ahlale phansi akucabangisise lokhu ukuthi yikuphi okungcono ukufa ngendlela leyi usifa uchiso lokuthi ufe ukini umela okumelayo uphila impilo oyiphilayo loba kungathiwa impilo ephansi. Ngicabanga ukuthi kungabe kungcono lokho ukuthi abantu bacabange ukuthi nxa umakhelwane engasakufuni ingakini ikhona, ayikho indawo eyedlula ikhaya.
Uncube uphinde wathi
sengikulungele ukubuyela konke esengikwenza sengisenza ngilungiselela ukubuyela ngibutha imichaqana njengoba siphiwe isikhathi ebesisiphiwe asikwazi ke kumbe sizaze siphele sokuthi kuye phela umnyaka. Ngoba ngizibuza ukuthi nxa lapho phephele khona ubulawa ngesihluku esinje kungangcono usuke lapho obubaleke khona ubuyele ekhaya. Yikho engicabanga ukuthi engxenye kungasisiza khona ukuthi indawo yakithi singayibalekeli, ngoba nxa ukukhangele ulimi olusetshenziswayo lapha impawu zemizimba ezibonakalayo loba kukhuluma abakhokheli bakhona kutshengisa ukuthi kukhona okuzayo okunzima okokuthi impilo ngkhona sizalahleka. Yeso ke sicabanga ukuthi kubuyela ekhaya kungasiza.
Unkosazana nokukhanya Ndebele uthi kuyamangalisa okwenziwa izizalwane zakwale South Africa ngoba bagcina labo ababedabuka kulelo lizwe ababefunda eZimbabwe.
Sizaphila nabo abantu bala eMzansi, sisekhaya sifunda nabo postpaces ku-Foundation College, but azange sibahlukumeze. Sihlala nabo kumalokishini, but azange sibahlukumeze. Bakhona amanye ama-South Africans, ama-ministers abaku-parliament, they've got ama-farms ekhaya, banama-business ekhaya. But asikaze sihambe siyolutha or maybe siyenzani emaplazini abo emamayinini kuma-mines abo, asikaze senze lutho. Nakho le iMzansi balama-trucks adlula laphaya e-border. Nathi singakhona ukuthi sihambe sokuthi ama-trucks e-South Africa engasangeni kwelakithi, or maybe i-truck esizoyibamba ngale kwelakithi sichise nathi, or maybe sithathe i-truck siyibambe ibe ngeyethu the way abayenza ngakho.
Umnumzana Thandazani Moyo laye uthi kumele izizalwane zakwale Zimbabwe ezihlala kule South Africa zibuyele ekhaya ziyevota.
Umoya wami ubuhlungu kakhulu, umoya wami uphansi ngokusweleka kukabhuti wethu ubaba uNyathi. Kubuhlungu kakhulu ukuthi umfowethu engelacala ushonile, umfowethu engenzanga lutho ushonile khonapha kule South Africa eshiswa ngabantu kakula misebenzi, amabhizinesi kawayenzeki, ilizwe lethu kalikathuthu kahle kahle, kunzima kithi njengamanje siphakathi kwelitshe lembokodo. Kodwa ke ngithanda ukugqugquzela abantu bakithi ukuthi yisikhathi manje esokubambana, yisikhathi manje esokuhlala phansi sicabangisise ukuthi kusasa lethu linjani phakathi kwelizwe lingayisilo lethu, kuzofika nini sihleli kwamanye amazwe.
Okwamanje izihlobo zikamoyi u-Elvis Nyathi zilungiselela ukuyamngcwaba kobulawayo. Kulabantu abaningi asebebuthelele imali ukwenzela ukunceda umndeni kamoyi. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela amalungiselelo omngcwabo wesizalwane seZimbabwe esibulewe elokitshini ele-Diepsloot, izizalwane zele-South Africa. Umnumzana Elvis Nyathi. UZulu waseMaphisa ngezansi yeMandebeleni ukhuthazwa ukubana ahlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 phansi kohlelo lwabesibhedlela seMaphisa District bencedisana labasebenza kwezempilakahle kungela mbadalo, abe-community health workers, olujonge ukubona ukubana zonke izakhamizi zalumango zihlabele lijekiseni njalo zithola ulwazi olweneleyo ngobhubhane lolu. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba esekhezi.
Linkuthazo yenziwa ngabe community health workers besebenzelana lezakhamizi lohulumende weMelika ekumelaneni lokumemetheka kweCOVID-19 kuhlanganisa logatsha lwezempila kahle. UMatron Mathonso wesibhedlela seMaphisa District Hospital uthi benza konke okusemandleni abo ukufinyelela ebantwini bebahlaba ijekiseni elivikela iCOVID-19.
Njoba silomkhankaso wokuhlaba iCOVID vaccinations nationwide, thina indlebe zihlala ziphansi silindele imikhankaso le micimbi uhlangana kwabantu. Siyabe sikhona ukuba sibancedise ukuba bahlabe ababesehlule ukuthi bathole inyawo zokufika lula, ababe bengenelisi ngezinye izinto labalobuvila nje. So sibalethela ama-vaccines eduzane. Sibuye sibancedise futhi le-COVID protocols eziyabe zifunakala ngesikhathi nxa besemcimbini yabo. So yiwo amathuba esiwathathayo, siyathaba futhi ukunxuswa la ukuthi sibuye lathi njengoba siyi-stakeholder e-community kodwa sahle savunyelwa lokuthi sinike abantu ama-vaccinations.
UMatron Mathonsi ukhuthaza abantu ukuba behlale bethwele amakhadi abo okuvikela igcikwane ukuze bahlabe wonke amajekiseni.
Tesi so far sesizuza abantu abangafika 28. Sibe silokho sibabona bethonta, siyacela sibili ukuthi bebe besondela kancinyani kancinyani njalo belalele okuqakathekileyo kwabo. Siyabonga ngoba besingathembi ukuthi singafika yona u-20 kodwa hhayi abantu babuya sibili, abaningi nje basuke batshaywa ikukhohlwa amakhadi. Sesibakhumbuza nje ukuthi hhayi isikhathi sonke bahambe bethwele ngoba lapha abakho so abaseduze bagijime babuya lawo. Siloko sibona bethontela kodwa siyabona ukuthi hayi sizabadola. Besicela nxa kusenza bebeloko bekhunjuzwa besona.
Udubo olubhekane leZimbabwe yikuba amajekiseni la ayaphela amandla uma engasebenzanga. UMatron Mathonsi uthi emizameni yokumelana lalolu dubo sebelanda abantu duze lemakhaya lasemcimbini.
Amahayi hayi abogogo siwakhangela. Namhlanje siqakathekise i-COVID vaccinations ngoba ama-vaccines alama-time ama-shelf lives. So singayekela ukuthi siwagijimise angagcine se-expire. Njalo sikhayelane lo mkhankaso kubekiwe, siyakhankasa singadlula kikho, siyahlanganisa futhi lokunye. Okwanamhla kusenze sabala khona umcimbi mkhulu ule attention enkulu ebantwini. So sathi singaba disturbi kakhulu asingene ngomkankaso kuphela kodwa siloko sibatshengisa ukuthi lingasondeleka esibhedlela kumbe ngensuku ezibuyayo siza kulanda ngakho konke.
Unkosikazi Sethuswe Ndlovu ongomunye osebenza kungelambadalo phansi kwenhlanganiso e-Community Health Workers uthi bahamba befundisa abantu nge-COVID-19 lezigubhu giya emakhaya.
Ngiyabonga uhlelo lwethu under Minister of Health. Just ngama-Community Health Workers sisebenza ukube sincedisa izigulane ekhaya nokuthi nxa kule parasethi i-paracetamol yamaphilisi for umuntu engafinyelela ukufika esibhedlela, siyamsiza simlathisa amaphilisi lawana ukuze efika esibhedlela engumuntu onjani ophephile kwamin umkhuhlane. Sikhangelele lokuthi ama-bandages kulaba ababelimele siyababhanditsha. Sikhangelela lama-defaulters e-HIV siyabasiza kumaphilisi. Bese sisithi ku-community kwamfana singena kwenze health and hygiene. Siyancedisa abantu ekwakheni ama-toilet labo zigubhu giya for ukuthi si-prevention of i-COVID. I-COVID ingathi isiphumanise kakhulu ikakhulu ebantwane bengasayi esikolo. Abantwane bengasayi esikolo kabasahloniphi, kabasakuyela ngendlela yangkhona esasiphila ngayo kakhulu. Ingathi sebesi-abuse lanxa thina abadala siba-abuse but bona sebesi-abuse.
Unkosikazi Chelesani Mdlongwa osuka ezamanyoni ngohlelo lwe-Community Health Workers uchasisa ngomsebenzi wabo.
Liyanceda esigabeni sami ngokuthi ngiyakwanisa ukuthi thina sithatha information esibhedlela sizoyiletha ezakhamzini. Mina ngu-Community Health Worker. Kunceda abantu ngokuthi njengakhathi zesikhathi se-COVID siyasanitiza, siyakhuthaza abantu ukuthi benze ozigubhugiya, siyaweya ama-under 5, siyahambela lezigulane.
Unkosikazi Sinini Khanye osuka eMakhasa Village uthi isikhathi esiningi ukhuthaza abantu ukugeza izandla lokugqoka ama-mask.
Mina suka kuMakhasa Village khona lapha ward 10. Uhlelo lwetulele CSW khona kuyanceda kakhulu ku-prevention ye-COVID. Siyafundisa abantu ukuthi bagqoka njani ama-mask, benze izigubhugiya nama-social distancing, then nama-underpass sebenza ngabantwana aware makhasi aware konke mama wakhe ngenxa sibona ngumntwana esere kwashoki odima sena siyamrefia esibhedlela.
Oh, manje uhulumende uphakathi kohlelo lwakhe lokuphuma ijumo ukulanda abantu endaweni abakuzo ukubahlaba ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 njalo ekhuthaza abantu ukuba baqhubeke belandela iziqondiso ze-COVID-19. Lokhu kwenzakala ngesikhathi iningi laba banja belegciwane leli loba ukubulawa yilo lisehla okwamagama elizweni. Ngimele iStudio 7 isekezi ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu elebulawayo esithi uPhilani Ncube uthi kusesemasinyane ukuthi kuthiwe bangelinye lamaqembu azagunyulwa esigabeni sePremier Soccer League lonyaka loba nje sekuyibo abasemsileni wengalani yemiklomelo. Intethele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba.
Iqembu lebulawayo esithi yilo elijeke amanye wonke engalaneni yemiklomelo lile miklomelo yesithupha ngemva kokudlala imidlalo elishumi lanye, kodwa uNcube uthi lesi simo silakho ukuguquka ngokuhamba kwesikhathi.
Singanqoba imidlalo emibili ilandelana siyaqansa sisuke emsileni. Iqembu lewawa belisemsileni okwenyanga ezimbalwa ezidluleyo, kodwa namhla selikhuphuke la endaweni yesibili nxa usuka phansi. Silakho ukusinda ekugonyulweni.
Ngomgqibelo iqembu lebulawayo esithi linqotshwe nge-2 kanyangeleyo FC Platinum, njalo elimpumela itsho ukuba selinqotshwe kwimidlalo eyisikhombisa lanqoba kanye laba ngutshikile obhanqa kathathu. Umqeqeshi weqembu le-FC Platinum uNorman Mabheza yena utshele intatheli izindaba zemidlalo ukuba yena lo nyaka uqakathekisa ukufundisa abadlali bakhe ukudlala ibhola elibukekayo.
Mina angesabi ukudliwa ngilahlekelwa ngumsebenzi engikufunayo ukuthi amajaha lawo abekwazi ukuthi ibhola lidlalwa njani. Kungangcono nginqotshwe ngisuke ngisihambele ekhaya, kodwa kusalayo amajaha lawo ngizabe ngingafundisile ukuba ibhola kumele lidlalwe njani.
Kweminye imidlalo edlalwe ngomgqibelo iqembu leDynamos likhuphuke lahlala phezu kwengalane yemiklomelo ngemva kokuba ngutshikile obhanqa 0-0 leLenkezi Platinum Stars, wathi lelo ebelihlezi phezulu phambilini yele Chicken Inn lehlela endaweni yesibili ngemva kokubhaxa ngentre kanyangele wawa. Womabili lawa maqembu ale miklomelo engamashumi amabili lantathu, kodwa yehlukaniswa linani lamagoli yahlohliweyo. Kweminye imidlalo yangomgqibelo iqembu leHarare City libe ngutshikile obhanqa 1-1 lele Tenex. Iqembu leRentals linqobele Triangle nge-1 kanya, kuthi iqembu leBlack Rhinos litshayele ZPC Kareba nge-2-1. Ngesonto umqeqeshi weqembu leHighlanders uMandla Mpofu sele danile ngemva kokuba iqembu leBosso liphose latshiselwa ekhaya ngele Cranbourne Bullets.
Much very disappointed, especially the first half.
Engingakutsho ukuthi ngidanile ngendlela esidlale ngayo kakhulu ngehlandla la kuqala elo mdlalo, kodwa ngehlandla lesibili sidlale ngcono, njalo ngithiyela ihlombe abafana ngokulwisaba kwenze ukuthi sigcine sithole umklomelo wodwa. Bengifuna imklomelo emithathu, kodwa sigcine sithola wodwa, njalo ngiyababonga abafana ngoba bekuzayangisa ngabe sinqotshwe sidlala singekhaya.
Iqembu leHighlanders ihlezi endaweni yetshumi ngemva kwemidlalo yangempela viki yedluleyo, njalo lithiwa ngemiklomelo yithoma munemunye ngele Dynamos okuyilo eselihlezi phezu kwengalane. Kweminye imidlalo edlalwe ngesonto iqembu leManyika Diamonds libe ngutshikile obhanqa 0-0 lele Bulawayo Chiefs, kuthi ele Capes United linqobele yadange 1 kanya. Endaweni yesibili nxa usuka emsileni kule qembu leWawa lona elile miklomelo yithoba munembili. Iqembu leyadala lwelile miklomelo yithoba munembili njalo lisendaweni yesithathu nxa usuka phansi, kuthi endaweni yesine usuka emsileni kule qembu leCranbourne Bullets lona elile miklomelo elitshumi. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Singeke ehlukane izihlobo, kodwa isikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Abekomishini ekhangele ezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission basungule ihlandla lesibili lomkhankaso wabo ukubhalisela abantu ukuvota. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi umanyano owenetho obunjwa ngamazwe angamashumi amathathu yiwo okumele usolwe ngokuqala eleRussia ukuze licine lilwisa eleUkraine. Kulezi zalwane zeZimbabwe ezithi sezifuna ukubuyela ekhaya kulandela ukubulawa komunye wabo eDipslo, yizi zalwane zele South Africa zisithi zidinga izigebengu. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngupraxedes Jeremiah ngisithi asidibaneni kusasa ngo-6 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.